So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela injabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 impandula 2021 uProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair oqale ngolesibili kobulawayo uvuliwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje. Behlukana ngemibono abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu, abamabandla ezombusazwe kanye labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa aphathe ngayo indaba ezithize ngaphambilini komhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly. Nabogatsha lwezemfundo babika ukubana imihloliso yalonyaka yokuphutsha izifundo zika-Grade 7 O-level A-level isizabhalwa ekupheleni kukalwezi kusiya kumpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili kobulawayo uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje. Mnangagwa ukhuthaze abamankampani ukubana amele aphakame asebenzise amaqhinga alakho ukumelana lomumo okhona owe-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni e-Afrika. Uthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index.
Umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho. Umphathintambo wezamabhizimusi uNkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
ZITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand.
ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhona apha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi kobulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhona apha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubikwa kulamazwe alithumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, iNigeria, leTanzania. Amakampani abukiswayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane i-396. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana sebenelise ukuhlaba abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million ngokugcweleyo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 uthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2.9 million. Ngokutshona kwelanga la izolo, babika ukubana kulabantu abaphezu kwamakhulu amathathu 340 abahlole batholakala bele COVID-19 leli gciwane labulala abalishumi lasithupha 16. Besukana ngemibono abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu abamabandla ezombusazwe kanye labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa aphathe ngayo indaba ezithize ngaphambilini komhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly. Lezi ngezigoqela udaba lobhubhane lwe-COVID-19, ukuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuzivikela kilo kanye lokuguquka komkhathi. Lanxa kulabanye abancoma indlela aphathe ngayo lezi ndaba, bakhona njalo abathi akulalutho alwenzayo ngaphandle kokuqhubeka esephula ilungelo loluntu echatsha ngobhubhane lolu. Yintethe lezi ndaba ye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma ngaphambilini kokwethula kukamongameli Emmerson Mnangagwa umbiko wakhe oqakathekileyo emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly UNGA. Wona oza kwethulwa ngendlela zekulenjini ngoba ekhethe ukungayi edolobheni le-New York kule Melika lapho owenzelwa khona. Abebandla elibusayo ele-ZANU-PF abanjengomnumzana Believe Gawule bancoma umongameli ngendlela aphathe ngayo udaba lobhubhane lwe-COVID-19.
Ibanjwe kuhle kakhulu ngokunjalo umumo we-COVID lo usutshengisa ukuthi umumo kuphela ongasiphathisa esingangena kiwo ukuthi abantu bonke bahlatshwe. Abantu bavikeleke bese sihlala la iCovid le ngoba umumo lo usodlulile usulimaze kakhulu emaeconomies umukonomi wethu ulimele kakhulu amanye amazwe nje jikelezi njengo into leyo yomhlaba wonke.
Wengeza ugawule sithi kunje umongameli lenkokheli yakhe bephakathi kokudinga indlela zokuvuselela umnotho welizwe ngemva kokuba ilizwe lihlaselwe lubhubhane lolu lweCovid-19.
Iyo umongameli amele akakhulu agxile kiyo kakhulu umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manye nokubambana sincediswa ngama International Monetary Fund onjabo IMF.
Kodwa unobhala wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi akukho ukujabulisayo osekuthe kwenziwa ngumbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, nanko vele engakhulumisani lezizalwane zelizwe lakhe.
So mbona ngazathi singaze sithini as long as engakhulumisani lama citizens kungala shared agenda between yena lama citizens kuzaba nzima ukuthi sithi ngoba ukhulume ku UN umgabe obekhuluma ku UN ehamba ayethethisa ayekhuluma konke nje adakusekhanda lakhe lade kuvumelane labangani bakhe kodwa kungayisikho okwakufunwa izizalwane. So laye engaze ekhuluma ukhulumela yena ukhulumela abangani bakhe kakhulumela abahlali belizwe.
Isikhulumeli kwelinye lamabandla aphikisayo elikhokhelwa ngunkosazana Linda Masarira le-Labour Economist and African Democrats unkosazana Everjoy Chidindi uthi bona njengebandla bancoma imizamo kaMnangagwa yokusiza amanye amazwe esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
For instance, donation of vaccines and also donation of PPEs.
Ukusiza abanye ngamajekiseni wokuzivikela kanye lempahla yama-PPEs kanye lokukhulumisana ukuze kulondolozwe ukuthula elizweni. Abamazwe angentshonalanga kumele bayibone imizamo yethu, hathi ukuqhubeka besiba ngusomlomo wabanye abantu abangelani le ndaba zokusiza ilizwe.
To be a mouthpiece of individuals with nothing to offer.
Kodwa bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi okwenziwe ngumongameli Mnangagwa selokhu wathatha intambo zombuso yikubuyisela ilizwe emuva. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Clifford Hlatshwayo ulandisa kabanzi ngalokho.
Nothing plus nothing is equals to nothing. Asibhekane nenkinga eziningi njengabantu yokubalisela ukuguquka komkhathi, ubhubhane lwe-COVID-19, udaba lokuswelakala kwemisebenzi, umbuso kantando kayiphikiswa, ukubuswa ngogodo e-Afrika lakwamanye amazwe lalapha eZimbabwe sibhekane lakho lokho, kuzobala ukuthi kazi kulungiswa lezo zinto.
Uhlatshwayo uthi kunje abantu babhekane lobuyanga obubangelwa nguye uMnangagwa lohulumende wakhe, ikanti esikhathini sangemuva kwakunganeno.
Homes are being demolished by the system under the instruction of government employees.
Imizi yabhidlizwa izisebenzi zikahulumende. Sikhuluma ngokususwa emizini yabo kwabayanga bemaphandleni. Abantu bayasuswa emizini yabo khokho babo. Abanelisi ukwenza izinto zabo. Asikhuluma ngabantu beChinampamba, abantu beChisumbanje, abemathebelele North. Ukunsukwana izandla kwedlula kulabantu beUzumba, kulabemthoko, kulabeChilonga. Asebebhekane lenkinga efanayo ngezinye zezinkinga ezibhekane lozulu weZimbabwe lezo.
You name it. So those are the challenges that the people of Zimbabwe are facing.
Kungalesi sizathu ke bekhona abathi umbuso kaMuyi uRobert Mugabe wawunganeno, lanxa wawulocuku lawo wawusenza lokho usiba lozwelo kubantukazana, besithi lo okwaMnangagwa awulandaba labantukazana ukuthi baphila njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuluma ngokuchiyeneyo khona manje emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York kwele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy, which is already crippled by the adverse effects of unilateral illegal sanctions imposed on the country.
Nenge esikwenzayo kodwa inengi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe ngamazwe entshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano we-SADC osisekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi ziza kwethulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisize kudaba lolu ngoba sizimisele ukusebenza labantu bonke.
Zalethulela okuningi ngodaba lolu kuhlelo lokuseni kuStudio 7. Kulabanye abantu abathi uMnangagwa bekuvele kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe, okunjengezijeziso zenotho, ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UMnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa uMnangagwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe uMnangagwa lapha akhuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Ngala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe leZANU-PF, kawukhulumi lokho, okwakhe ukhuluma ama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions nalawo ama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka kuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi seRhodesia wafakelwa ama-sanctions, kodwa i-economy yeRhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola leMelika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa-ke lokho kaMnangagwa ohlale khala ngawo, kodwa-ke enga-ofi engaprofi solution ukuthi hhayi yebo kambe kula ama-sanctions kodwa sizanqoba ngalokhu lalokho. Yikho kama-sanctions kuyinto nje elula ukuthi-ke ayiqede-ke lo hulumende wakhe wesibutho, ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu, ahloniphe i-property rights, ahloniphe abantu babe lamalungelo abagcweleyo, bavunyelwe ukuthi ba-associate kumbe babe lama-organizations yabo abawafunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Evidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe.
Akukhulumileyo uPresident kube kuchitha isikhathi kakhulu, uthinta izinto ezingadingakaliyo, ubefanele ukuthi akhulume lokho kuyikho okudingakalayo. Ungabona nje ukhulume ngama-sanctions, into engadingakaliyo nakancane, ngokuba ayisikho ukubulalilizwe. Ukubulalilizwe yi-corruption, ukubulalilizwe yikubusa kabi, ukubulalilizwe yipolitiki engaqondanga ukuthi siyehluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo. Okubulalilizwe yikungahlonipha amalungelo abantu le-constitution. Okubulalilizwe yikungavusi kahle, hayi ama-sanctions. Ama-sanctions sokwaba yikucatsha nje ngomunwe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezithetho zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU PF. Uthi kumele zesulwe izithetho lezi. Ngimele iStudio 7 zeMaryland, nguGift Dube.
Abogatsha lwezemfundo babike ukubana imihloliso yalonyaka yokuphutsha izifundo zika grade 7 o level A level isizabhalwa ekupheleni kukalwezi kusiya kumpalakazi. Lokhu kuvezwe ngumsekeli kaMphathi Ntambo wezemfundo ephendula imibuzo edalele ephalamende. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli kaMphathi Ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo utshele idalele ephalamende ukuba kufika inyanga kaLwezi abafundi bazabe sebelungele ukubhala imihloliso. Umoyo uphinde wagcizelela ukuba izikolo eziningi zaba lethuba lokulungiselela ukuba abafundi nababalisi baphindele emaklasini bayefundisa kungela kwesabela ingozi yokubanjwa yi-COVID-19. Kodwa unkosikazi Nelisiwe Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo osezikolo okwamanje akwaziwa ukuthi bangaki abantwana abazafinyelela ukuloba imihloliso bengabanjwanga i-COVID-19.
Kulokhe kubanjwa abantwana besikolo bele-COVID-19. So khathesi osokuzikhathaza ukuthi siyananzelela ukuthi uhulumende sethiwe khona abantwana bazabhala imihloliso yabo. Khathesi o-grade 7 vele abalasikhathi, khathesi ngo-November bayabeqalisa ukubhala ekupheleni kaNovember. So khathesi into esisixakayo ukuthi khona bazabhala njani ngapha kule COVID, ngoba abanye abafundi bona labuzathola ukuthi engxenye ngabantu omele babhala ama-exams abo kodwa sebebanjwe e-COVID-19, okusho ukuthi sokuzamele ba-quarantine.
Unkosikazi Nomsa Khadebe, olomntwana obhala imihloliso ka-grade 7, uthi abantwana basengozini enkulu kakhulu.
Abantu bethu bayabhala sibili imihloliso khathesi, kodwa silokudana kakhulu ngoba amanani lokhu eqansa ende uhulumende akasikaboni ukuthi uthatha action bani ngakho. Okunzima kakhulu yikuthi abantu abethu abaningi bangagcina bengasabhalanga, kumbe eminye imizamo ukuthi sibekwazi ukuthi imizamini yenziwa nxa ukuthi umntwana esebanje i-COVID esesikolo yiphi ukuthi angasalela ezifundweni zakhe.
Unkosazana Belinda Gamu, umfundi, uthi kakalungele ukubhala imihloliso ngenyanga kaMpandula.
Mina ngenza ama-sciences. Eqinisweni asikabi ready for ama-exams khathesi, ngoba last term besiqedisa ukalowa six. Ukuthi ngingathi in 2 months ngabe sengingabhala ama-exams, angiboni ngiphuma lama-results amahle. Besicela ukuthi ama-exams ethu afakwe next year ukuze lathi sibe sesifundile.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi imizamo yokuthi kungabi lokumemetheka komkhuhlane ngesikhathi semihloliso ikhona.
We have got measures that we have already.
Silezinqumo ezifakiweyo ezokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, ukunanzelela nokulandelela izinqumo ze-COVID-19 ukuthi kungabi lokumemetheka komkhuhlane ngesikhathi semihloliso.
Abogatsha lwezemfundo bathi bahlela ukuba abafundi bazame ukwenza zonke izifundo zalonyaka abalahlekelwe yizo ngesikhathi izikolo zivaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Abafundi babikwa bezamele bafunde behlanganisa ezinye izifundo zabo ezingabe zihambelana kanye lokukhangelisisa izifundo ezimqoka ukuze kunciphiswe zonke izifundo ebezihlelwe ukwenziwa lonyaka. Baqhubeke bethi bayananzelela ukuba ababalisi abaqhatshiweyo okwamanje bayasilela kakhulu, ngakho ke benza yonke imizamo abenelisayo ukulungisisa lumumo ngokuqhatsha abanye ukuvala izikhexo ezichiwe ezingasela babalisi. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabele Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana ne-COVID-19. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika uhlangene lenhloko kahulumende yakweleBrithani umnumzana Boris Johnson esikoleni sakhe esewhite house esiseWashington DC ngolwesibili. Abakhokheli bobabili bagcizelele ukuzinikela kwamazwe yabo ekuphathekeni kunhlelo zokuzama ukulungisisa umonakalo osudalwa yikuguquka komkhathi. Iziphepheli zakwele Haiti ebezizama ukungena kwele Melika zibikwa sezibonakala seziphindela emuva kwele Mexico ukuyadinga ukudla, amanzi okunatha kanye lemithi. Iziphathamandla zeMelika ezisemngceleni lele Mexico zibikwa ziphindisela emuva ababalekela isimo kwele Haiti ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe yingozi yokuzamazama komhlaba okubhilize umnotho walelo lizwe okwamagama. Kulabantu abedlula amakhulu amathathu abafole bejengisela bangena esakhiweni sedale lephalamende yeseNational Assembly kwele Namibia ngaphambilini kokuvota kwamalunga aleli dale ekhonona ngokuthi imali enikezwe ngele German efika ibhiliyoni lamadola kayeneli ukuhlawula isiga esenziwa ngabe German ngomnyaka ka-1904 kusiya ku-1908 sokubulala abantu bohlobo lwesiherero lesinama. Abantu laba bebekhonona njalo ukuthi kabazange banxuswe ukuphatheka kunkulumo lele German. Abebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi sebexoxisa nalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kudingwe indlela yokusebenzisana kumanyano we-Political Actors Dialogue loba Pollard. Abe-MDCT babike lokhu izolo besithi uMnangagwa usephendule le ncwadi yabo abayilobe ngeviki edluleyo bemazisa ukubana bafisa ukukhulumisana laye ngoku khathaza abantu beZimbabwe langomanyano wePollard. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iMDC Alliance ikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa isithi ingeke yasebenzelana leZANU-PF ngoba yatshontsha ukhetho luka-2018. UChamisa waphikisa impumela yokhetho lukamongameli emithethwandaba. Kusukisela ngasikhathi leso uChamisa lokho esithi uMnangagwa wangena ngendlela engaqondanga embusweni ngakho-ke kasoze asebenzelaye. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance elo mnumzana Joseph Chuma weZANU-PF.
Siyakwazi mhlophe ukuthi umuntu wahamba wayaxoxisana ngitshalo President Mnangagwa. Okunye ikhonoko ukuthi ubaba uMnangagwa wamtshela ukuthi umefunxo sihlanga laye kajoyine iPollard. iPollard ngihlanganiso yabantu abangalabantu ngisho ungazi ukumultiply imillion times zero ngu-zero. Ingamandlwane bazama ukuthi kathesi bahole izimali, imali yama-taxpayers ngenxa yokuthi ayikho emthethweni, ayikho ku-constitution, nama ibandla nje elokuthi bathabise izanu khona bezabesidla emahoteleni bezuza ama-packages bazuza izimota. Yikho uMonzora ungena njani yena engazange i-contest as a presidential candidate ngo-2018. I-constitution yabo ithi labo abadliwa nguChamisa ngo-2018 yibo abafoma iPollard loMnangagwa ngoba bonke bonabo badliwa babuhlungu ngokudliwa ngumfana omncinyane sithi kangene kwamanje.
Ye, baba, Chuma, ungathini ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani umnumzana uMonzola sefisa ukuthi asebenzelane lo mnanga.
Okokuqala mhlawumbe kumele siyenze lokwana kodwa ngesilungu i-definition ye-Pollard ubana into enjani, imi njani, kuhamba njani. I-Pollard Mthembu lo hlabezulu wonke nje inkundla labo kuhlangana khona laba bantu abezepolitiki kusukela kubandla elibusayo lamabandla nje wonke nje athineyo abephikisa esiwathi ngama-opposition parties. Okumele kube semxoka yikubana sikuzwisise ukubana ukuba lebandla elibusayo lamabandla aphekisayo akutsho ukubana sokudala inkemenkeme yendaba kumbe sokudala uma ngizondane kumbe sokudala angibonani lawe. Ukuphikisa kwebandla kutsho ubana hayi sibona okutshiyeneyo kodwa sihamba ngento yinye ilizwe lethu i-patriotism. So akula ntembi ukubana amabandla elibusayo laphikisayo ahlale phansi ebonisana ukwezelini abumbe isizwe sabo bebonke ndawonye noma betshiyene emabandleni abo. So yikho okwenzelwa i-Pollard khona ukubana abantu bonke babe behlangane khona phana kuboniswane ngoba akula muntu oyedwa olombono wonke ongadriva iZimbabwe bana iye phambili iphumelele. Siyadingana sonke, kuyafuneka ubana sibehlele ematafuleni anjalo sibonisana sisonke sindawonye. So akula ntembi nge-Pollard. Ngakho ke uMonzola nxa bebona kufanele ubana bekujoyine noma engazange abe i-candidate ngo-2018 kodwa nxa ikubona hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana yekela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu. Kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Tsamisa le MTC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana nabethi hayi asibili etafuleni laphana siqoqoda namakhanda.
Wena ungathini ngamafutshane sibili?
Konke lokhu thina kusimangalisi, isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebethengisile njenge-internal settlement yeZimbabwe lapho uzorewa losmith losithole lindaba liningisi lawo abathengisa khona bahle bahlanzwa ngabantu. Sithi i-history iyaziphinda, i-history repeats itself. Ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyithumisile singathi i-objective eyodwa abangasitsheli ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu. Hhayi uMonzola ngowezano, izano i-MDCT. Thina lokhu vela kusimangalisi, ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza. Kodwa uZulu uthi hhayi bayekelenini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi i-Pollard ngezani. Kulabanye abantu abakhontestayo ku-Pollard bengaso bezani, khathesi sebajoyina sebeyimemba zezani. Labona abantu omnyaka kuphela ozayo bazabe sebethe uzanu ngoba vele basebenzela izani.
Ye, siyabonga kakhulu ke babuthuma. Ngena khonapho siza ukuthi ungathini ukhanya ngazani MDC Alliance ithi lokho kuyinto ngokwezani kuphela kukhokonye.
Ngiyamuzwa umfowethu ubaba uMafa. Into ekhona nansi, i-Pollard ayisonto yezanu PF. I-Pollard njengoba ngishilo ngiyabantu bonke abezepolitiki ukuthi behlangane ndawonye kuboniswane. I-ZANU PF layo ikhonapho igoqelwe labo futhi besifisa ngabe bayabuya. Ngiyamuzwa ukuthi kona hayi ngabe uthi i-dialogue ibuya iyenzwe ngumuntu onyutisale landi. Khangela kathesisi lohulumende weza bona bayakuthanda ngoba bakuthandi, into kumele beyibone naleyo nto. Uhulumende wethu esilayo lo president okhona ukamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo. Eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bakwazi njalo bananzelela ubana iZimbabwe ikhokhelwa ngo-president Emmerson Mnangagwa.
Lapho-ke lizwe umnumzana Joseph Chuma weZANU PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpraxitus Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.